Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le jono njani mthokazi omuhle, siyalamukela kumsakazi weStudio 7 lamhlanje ngomgqibelo mhla ka-29 Bandula 2018. Igama lami uGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Kwenziwa isikhumbuzo sesizalwane seZimbabwe esadutshulwa ngamasosha kusanda kwenziwa ukhetho lonyaka.
Siyakhona ukuthi kuyathoba inhliziyo zabantu, kodwa njalo kuqakathekile ukuthi uhulumende aqhubekele phambili exolisa ebantwini ngalokho okwenzakalayo.
Abathenga bethengisa impahla emigwaqweni bathi bathwele amagabha avuzayo.
Khonapho uma sebengithathele, sengiqalisa ukuthwala nzima, ngicabanga ngize ngiyedinga imali zezimpazo ebantwini. Imali zakhona ziyabe zizala times two.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kweleBotswana zidlela evalweni.
Impilo yeBotswana enzima. Yes, iseBotswana. Eborder singena kanzima. Siyalayina bakithi, ulayini uzudinga. Usuke lapho ke ungene. Ungene udinge lowo msebenzi uwuthole. Usebenze kodwa ukuthi imali yakho uyithole kube yinkinga.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Namhla kwenziwe isikhumbuzo sikamuyi unkosikazi Silivi Maphosa owadutshulwa ngamasosha kusanda kwenziwa ukhetho eZimbabwe. Bekugcwele izihlobo labangani embuthanweni lo owenzelwe eHarare. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Abekade bekulo mkhosi owenzelwe emzini kamuyi eWaterfalls bachaze umuyi njengomuntu wayelothando okhonzayo njalo owayengumazithulela lanxa engekho oke wathinta phezu kwendlela yokubhubha kwakhe. Yehlule imizamo yonke yokuzama ukukhulumisa abantu abakade besemkhosini lo abatshengise ukwesaba okumangalisayo. Uninazala kamuyi uchaze unkosikazi Maphosa njengomuntu owayeziphethe kahle. Uqonqosele ukuthi imuli eseleyo kumele ilandele izenzo zikankosikazi Maphosa. Abezenkolo ezehlukeneyo labo babuye ngobuningi babo ukuze duduza abafelwe yinsika yomuzi. Umfundisi uSenis Banda utshele iStudio 7 ukuthi uhulumende kumele axolise ngokubulawa kukankosikazi Maphosa labanye loba nje sokule khomishini ehlolisisa udaba lolu.
Siyakhona ukuthi kuyathoba inhliziyo zabantu, kodwa njalo kuqakathekile ukuthi uhulumende aqhubekele phambili exolisa ebantwini ngalokho okwenzakalayo. Njalo enye into eqakathekileyo ukuthi abantu bavunyelwe nabo ukuthi bakhulume lokho okubuhlungu enhlizweni zabo ukwenzela ukuthi kutholakale ukuxolelana lokuthi kube le ndlela yokuthi ungaphindwa futhi njalo isimo lento enjalo ukuthi yenzakale.
Umfundisi Sibanda uthi akumelanga abantu abafelwa izihlobo zabo bethuselwe nguhulumende.
Ngibona ngani lokho akulunganga, engxenye bayesaba ukuthi bazakhipha ezinye izinto ebezifihlwa njalo beziyakwazi kulo commissioner lo ofakiweyo. Engxenye bafuna ukuthi izinto zikhangele ngenye indlela, kodwa kabe kungalunganga nxa uhulumente evalela abantu. Kumele abantu bavunyelwe ukuthi bazikhulumele, bazenzele, bekhulumela kodwa nakuntathela izindaba lokho abakucabangayo nalokho lento le eyayenzakalayo.
Umnumzana Believe Gawule webandla leZANU-PF uthi kulilungelo labantu abafelwa izihlobo zabo ukuthi benze izikhumbuzo zabo.
Kuqondile sibili ukuthi kwenziwe lokho, njalo kulusizi nje ukuthi izinto ezinjengalezi sezifika, izinto nje ezingani sezibuya nje zisikhumbuze onalwana umuma odlulileyo njengoba kusanda kwenzakala. Kodwa-ke mina njengami nje angilusizi, ngabona lo mongameli layo lokho ephindaphinda eleke kukhuluma ukuthi entweni eyayenzakalayo isiyinto esizabona-ke ukuzaphuma kulokuze liye commission of inquiry le ebunjwe ngomongameli. Ngibona ukuthi kumele sinike ithuba abakhangelelayo lokhu bonke indaba yakho izaphuma njani. Silusize sibe kakhulu ngakhona.
Uphinde wathi izihlobo zabantu abadujulwa ngamasotsha ziyavunyelwa ukukhuluma lentatheli izindaba.
Angiboni ukuthi abantu bengabe bevalela ukuthi bakhulume emumeni onjengalo obunjwe ngubaba upresident wethu uMnangagwa. Hayi, ngibona ngani kids abantu bakhululekile ukuthi ngingazi ukuthi lokho kungabe sokuvelela ngaphi ngoba abantu ukuthi kanti bayabumba izinto lezi. Kodwa ngibahlangana nomuntu ovalela ukuthi akhulume. Abantu bakhululekile ukuthi bakhulume. Elizweni leZimbabwe abantu sebekhululekile kade sithi bakhulume abakufunayo ngoba kulilungelo labo lelo. Isisekelo sombuso siyakutsho khonoko.
Uhulumende usebumbe ikhomishini ehlolisisa lolu daba. Abantu abayisithupha babulawa ngamasotsha ngesikhathi kulabanye ababetshengisela eHarare besola ukuphuza kokwethulwa kwempumela yokhetho lukamongameli olwenziwa mhlaka 13 Ntulikazi. Umongameli Emmerson Mnangagwa usethembise ukuthi uza kwethulela uZulu impumela yenhlolisiso le. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Abathenga bethengisa impahla etshiyeneyo emigwaqweni bathule nzima kweleZimbabwe lapho abafumbathiswa khona amapolisa isikhathi sonke besenzela ukuziphilisa. Kodwa lokhu akubavimbeli ukuthi bathengise esantando emigwaqweni. Ake sizwe udaba olwethulwe ngubathabile Masuku.
Imigwaqo emadolobheni amaningi igcwele ingcekeza emangalisayo. Kuyaphithizela emigwaqweni kobulawayo eHarare, eGweru, eKhadoma, iMashingo, iBeitbridge lamanye amadolobho. Ingcekeza le iveza ukuhlupheka okumangalisayo kwabantu abathenga bethengisa impahla emigwaqweni abagijinyiswa ngamapolisa nsuku zonke azama ukubasusa emigwaqweni ibafake endaweni ezikhethwe ngamakhansili. Iningi labathengisa impahla bathi indawo lezi kazilunganga ngoba akulabantu abahamba duzane lalapho, ngakho ke bagcina bengena enzikini zamadolobho lapho abaphandela khona imuli zabo. Omunye wabathengisa emigwaqweni ngunkosikazi Siza Lobuhle Mabhena othi bahlangana lobunzima obumangalisayo ngenxa yemithetho ekubeka sobala ukuthi kumele bathele imithelo ebavumela ukuthi bathengise impahla.
Imithetho yenza kube nzima ukusebenza njengamavendors iyona le ukuthi kulezindawo lapho abasivalela khona ukuthi singathengiseli khona. Lama-licenses abo ayadura and umthetho wama-license lo usithwalisa nzima especially ebantwini abazintandane labafelokazi. It's hard ukuthi beze bebhadalela ama-license ama-medical reports la befuneka. They are too expensive. Kunzima ukuthi size siwathole kami. Ngabe kuthiwa siyathola kwezinye indawo ezi ngabe kungcono.
Indawo eziningi okuthengisela khona abantu akula zambuzi kuthi nxa zikhona ziyabe zingcolile. Unkosikazi Martha Moyo uthi ukusweleka kwezambuzi kwehlisa omama isithunzi njalo kubangela ukuthi imikhuhlane imemetheke lokuhlukunyezwa kwabo.
Ukuswelakala kwama-toilet endaweni lapho esithengisela khona kusuka kwehlise omama isithunzi kakhulu ngoba umama uyamthola esesebugodweni ezama ukuzinceda endaweni ezingekho right futhi ngenxa yokuthi kwesinye isikhathi usuke uthole sokuthiwa ubanjwe igangyavu ezama ukuzinceda khona ngale.
Unkosikazi Patience Dube uthi amapholisa ayabathathela impahla ngenxa yokuthi abala ama-license njalo baphila ngokubafumbathisa okwaziwa kakhulu emadolobheni lakobulawayo ngokuthi ikudiza.
Ukuziphilisa besikwanisa ukuziphilisa kuhle but khathesi silama-challenges esihlangana lawo. Amapholisa omakhokhoba bayasithathela izinto vela kusaphileki emgwaqweni. Unzima asivunyelwa bathi kumele sibe lama-license okuthengisa. Nxa ungela babuya bekuthathela into zakho behambe lazo and it's hard to recover ngoba vele abakuniki khona ngale silongeza ungela license vele abakuniki. Baphila siphila ngokudiza emgwaqweni lanxa ungadiza still babuya futhi bevele ithathele so gcina sokunzima ungasakwazi ukuthi uyenze.
Umnumzana Milton Dewa laye othengisa emigwaqweni ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi eZimbabwe uthi i-council iyabathathela impahla okwenza behluleke ukuthi babhadale imali yemfundo yabantwana ezikolo bebhadalele izindlu kanye laleyo mali efunwa yi-council.
Asiphila nzima lapha kula msebenzi singathi sizame ukuthi lathi siziphilise. Isi-council iyasithathela and no refund izinto zakhona sikwazi ukuthi ziya ngaphi. Ngapha ezindlini lapho sihlala khona futhi bayafuna imali. Thina khonapho sabe sizama ukuthi sidinge imali yokuthi siyebhadala e-city council imali ye-rent. lesikolo abantwana bethu bafunda ezikolo zesikansini but ngapha sizama ukuzincedisa ukuthi sithole imali yokubhadala ezikolo ngapha babuya besithathile angazi ukuthi bafuna senze kanjani ngapha akulamsebenzi amandustry avaliwe.
Impahla zabo zingathathwa abathengisayo abazitholi lanxa bengazilandela kukhansili. Ngalokho uDube uthi nxa esethathelwe impahla uyaqala kutsha ukuyaboleka imali ukuze enelise ukuqhubeka ethengisa.
Khonapho uma sebengithathele sengiqalisa ukuthwala nzima ngicabanga ngize ngiyedinga imali zezimpazwe ebantwini. Imali zakhona ziyabe zizala times two.
Umnumzana Mike Ndiweni okunhlanganiso emela abaphila ngokuthengisa eBulawayo Vendors and Traders Trust uthi imithetho yedolobho lakoBulawayo eyokuthengisa emigwaqweni seyachiwa isikhathi.
Umthetho lo okakhansile esithi Urban Council's model workers and street vendors by law ka-1976 usuchiwe isikhathi ngoba kwananzelelwa wabunjwa isikhathi samakhiwa amakhiwa ayengafuni abantu abamnyama ukuthi bathengise le dolobheni yayiyindawo yabo. Ngokunjalo sithi Bulawayo City Council ukhangele ubhale umthetho omutsha ozahambelana lesekelo sombuso. Yikho into yokuqala esiyifunayo nale.
Sehlulekile ukukhuluma leziphathamandla ze-council ngodaba lolu. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingubathabile Masuku.
Direct from Washington. The Voice of America,
VOA. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Botswana zithi akulula ukuthola imisebenzi kulelo lizwe, kodwa akula abangakwenza njengoba ekhaya kungela msebenzi. UMathini Ngwenya usethulela lolu daba.
Iningi elichapha umfula uRamakhwebane lingena kwele Botswana liyabe likhangelele impilo engcono. Kodwa akulula ukuphila elizweni elingumakhelwane njengoba ingasatholakali imisebenzi elohlonzi. Umnumzana Dumisani Ncube olezicoco zama-degree ezimbili kodwa ezithola esenza noma yiwuphi umsebenzi uthi akuthambanga ukuphila eBotswana.
Eze degree holder ngcina zenza lamanye ama-peace job ukuthi akalingananga umuntu ofundileyo. Sabe siyenza imisebenzi le nje ukuthi senelise ukusurvive. Ndasemsebenzini isiphiwa overload of work, you can't complain because you don't have a choice. Nga complain na ba ujeru uti kona ba ukocha bikachu mundu wa gibo kumbi bikachu mnyu mundu oli forena oza fumuti msebenze njalo holi soli mbali ngani.
Unko saza na sihle nyoni osebenza ezindlini ehabroni uti agulula ngoba abatholi iholo ngesikhathi njalo bachona bekhotshaniswa ngamapolisa ngenxa yokuswelakala kwamaphepha ukuhlala kwele Botswana.
Impilo yeBotswana enzini. Yes, it's a Botswana. A border singena kanzima. Siyalayina bakithi ulayini uzudinwe. Usuke lapho ke ungene. Ungene udinge lo msebenzi uthole. Usebenze kodwa ukuthi imali yakho uyithole kube yinkingi. Uthi uyabuyela uyayithonisa uzazotha siyakubizela amapolisa ngoba bekwazi ukuthi vele kawulaphepha. Usuke lapho ujiye uye kwenye indawo. Sesichiye izindawo ezinenge amangamabe ngabe liyasizwela sivumele nje sithonise imbali zethu basinike sibiyele ekhaya.
Umnumzana Edson Madlala laye esebenza ehofisini kodwa ukuthi abatswana bakhangelela phansi abantu beZimbabwe.
Akulula ukuhlala elizweni ongazalelwanga khona. Okunye futhi kungalokhu khona umuntu ungayivele eZimbabwe lapha kulokukhangelelwa phansi lokuba discriminated against abantu balapha babacabanga khona abantu bavele eZimbabwe. Ngabantu bene aba ama second class citizens.
Uma dlala yena ukuhlangothi lwezemali olwe accounting kodwa uthi ngenxa yokuthi uvela eZimbabwe uzithola isebenza umsebenzi ophansi ecina engu accounts clerk njalo njengabaningi abeZimbabwe kakho kumankampani amakhulu usebenzela inkampani encane engaholisi okuyangaphi. Njengomadlala uNcube uthi impilo eBotswana ayifani lalokho ocatshangelwa ngabanye abantu. Iningi lithatha noma yiwuphi umsebenzi ukwenzela ukuziphilisa. Abafana loNcube batholakala kwezinye izikhathi esemgoqweni yeHabroni bedinga abantu abangabaqhatha ukuze benze umsebenzi ofana lokulungisa ezivandeni. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHabroni kwele Botswana.
Lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
Langlelo amshweshwe
Lamela nampaba fobembu
Isivande sekuyu Celesa irrigation scheme sesileminyaka emibili singasebenzi ngemfanelo loba nje uhulumende sithi uzalima ngamandla ukuze athuthukise ezomnotho imuli ezedlula ikhulu ebezilima kulesi sivande zibhekana nendlala uAlbert Ncube usadulela lolu daba
Lapho sifakathele kulesi sivande bekuthule kuthecwaka kungelalo yedwa umuntu emaofisini kumbe emasimini iguyu chelesa irrigation scheme sileminyaka phose emibili ingasebenzi ngenxa yokuthi abalimi bedluleka ukubhadala isikwelede samagetsi esedlula amadollars inkulungwane ezingamathumi amane 41,000 kutsho omunye wabalimi
ma 41,000 sazovula kwe-command agriculture sasethiwa ngama-floods izinjini zethu umfulapho ngizithuthile
impompi zamanzi sezivolile okutho ukuthi kuzafuneka ezinye lapho lesi sivande sokumele sisungulwe kakutsha imuli ezedlula amakhulu ezeguyu kanye lechelesa beziphila kulindawo ngokulima kodwa zicine ukulima ngomnyaka 2016 phansi kohlelo lwe-command agriculture Umnumzana Edgar Ncubo osakhulayo ude kuyadanisa ukuthi lindawo yokulima ngokuthelezela kayisebenzi ngesikhathi ningi labasakhulayo bengelamsebenzi.
Kubuhlungu kakhulu especially nxa sikhangele thina kubontanga. Ngasaba lontanga bodwa but leza khamizi jilelele nje ezihlala siqhaqhelane le ndawo yena le. Ontanga kakhulukazi bekuyi opportunity ukuthi aluwa iyasebenza. Ontanga bebengabantu ukuthi bathole amathuba emsebenzi. Bakwanisa ukuzilimela, bakwanisa ukwenza lokhu lalokhuyana. And izakhamizi zikwanisela ukuthi zithole inzuzo eza kusiza imuli, siza isifuyo. Siyafisa ukuthi ngabe kule ndlela engenziwa. Manje ke uhulumende wethu lo ngane kasinanzelela akakwazi ukuthi sile ndawo ezifana lapho chelese ezivele ukuthi ngazi iyasebenza siphathise uzulu.
Umnumzana Ngabutho Ndlovu emanama ngomunye walabo abalesifiso sokulima ngokuthelezela kodwa uthi uyehluleka ngoba lungekho usizo olusuka kuhulumende lokuncedisa labo abalesifiso sokulima
ukulima uthelezela khona yikho sokungathi kubambe ilizwe ngokubana imisebenzi kayisatholakala ukuthi uziphilise sokumele uphande umhlabathi yikho lapho kulomnotho wethu thina Ngoba kulakho kulima umnyaka uqala uze uyephela. Kulima uthintanisa izilimo. Ngoba ungalima ukhangele phezulu sithi izulu. Izulu esikhathini esiningi. Kalini ngemfanelo. Siba sendlaleni enkulu ngenxa yokukhangela izulu. Isiphu esilalo ukuthi izandla zifitshane. Kasenelisi ukuthi sithole izinto zokuthi silime okupheleleyo.
Ekhuluma ensukwini ezedluleyo umphathi intambo obona ngezokulima umnumzana Parents Shiri uthe uhulumende uzavuselela izivande zokulima ngokuthelezela elizweni lonke jikelele okungasebenzi kweguyu chelesa irrigation scheme lokhu kuze ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa etshele umanyano we-United Nations General Assembly uthi uhulumende wakhe uzathuthukisa ezomnotho wakuleli ngokugxila kwezokulima ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseguyu eGwanda ngingu-Albert Ncube
Lamlela ntwandwe
Siyalambulela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamhla siqhubekela phambili ngengxoxo yethu lo nkosikazi nesisampofu obona ngokwethulwa kwemibiko edolobheni lakobulawayo ngukhansile. Lapho esikhangela indlela leli dolobho elizama ngayo ukwenqabela umkhuhlane wekholera.
Isicelayo kakhulu ngoba siyananzelela ukuthi ikholera labo typhoid imkhuhlane efuna ukuhlanzeka okuphakemeyo. So siyacela abantu bokubulawayo ukuthi to practice good hygiene standards. Onjengokugeza izandla singakadli, nokuthi ama-fruits lama-vegetables siwagezise empompini yamanzi egijimayo ngoba lapha sabe make sure ukuthi akula contamination.
Yiphi eminye imizamo eliyenzayo ukubona ukuthi abantu bakwazi ukuthi kuyini okufanele bekwenze ukunqabela lo mkhuhlane?
As a city, sine preparedness plan, disaster emergency preparedness plan, and we've been having meetings. So sesisebenzile njengedorobho sa activate ama various committees. Ama committees lawa njenge health education promotion and information dissemination. Ngoba nxa isikhathi sinje, people need to know ukuthi benzeni, njalo we need to give them the update ukuthi uhamba njani. So that committee is working. Sikali silikuti sebenze lama different sectors, abantu abanjenge private sector, ezikolo ukuthi kuyini ofanisi kwenza. Njalo sikhangela i-surveillance. Nxa ufika esibhedlela sisuspecta i-cholera, so fanele sikulandelele ukuthi kati ubuvela ngathi. Sihambe back ukuthi ngikhaya ngoba nikati expose ku-disinfector, even disinfection of izindlu, disinfection even of ama-vehicles nalawo athwele umuntu nalawo. Ngikhaya vele banatha amanzi anjani, ngoba nomunye obuleyo yisisu ngikhaya, ngoba nomunye oke wahamba outside to the city. Leli case management ngenye i-committee khona, case management ukuthi nxa umuntu efika uphatha njani khona fanya esibhedlela ngoba kusofana kube le way of containing infection naleyo. So konke lokhu sokuse in place, even in the disinfection ngoba even nxa umuntu ethwale iambulance yethu fanele i-disinfect any place lapho umuntu ebele contact khona fanele i-disinfect. So as a city we are already activating and we have started work and we are monitoring and we are on high alert. So sicela ukuthi abantu besincedise labo be make sure ukuthi bageze izandla, sifundise labantwana abancane. Udala thina sikhula ongaphongihambo sinje drobhele, but kwesi sikhathi teach our children ukuthi behlale phansi bedle nxa sekungikhaya sebegezile izandla, ngoba ungathenga ukudla etown uzageza ngaphi izandla, especially la okuthiwa ngama-take away ngoba uyabungazuzanga ithuba lokuthi ugeze izandla. Bebona ukuthi ukudla kuyakhudumala kuyachisa njalo kuvela endawo ehlanzekileyo.
Izibi ziyachithwa yini njalo akulazitishi zamasuweji ezidubukayo?
Izibi siyathwala izibi, i-CBD singathi etown siyabutha daily ngoba yikho kulama business, so business bayenza ingcekeze eningi. So siyabutha izibi on a daily basis. Ema residential areas sithwala on a weekly basis. Sayenza i-community project. Le community project yasivumela ukuthi sisebenze le community abalama vehicles besincedise ukuthi bethwale izibi from the household befaka in a particular place, then imoto zikacouncil bese ziyazithatha zihambisa kulandfill. Lokhu sakwenza ngoba besibe challenge yezimota. Iziba sizigcine nini, sizikhuphe ngelanga lelo imota ebuya khona, so that we avoid i-dumping, we avoid i-litter. Even edorobheni singapho ngihamba sijikela amaphepha yonke indawo ngoba ama-sewer base maningi because of old infrastructure. Kule ndawo lapho esithi khona ngama-hot spots, kungadubuka lamuhla singaze sihambe siyelungisa, kuyadubuka futhi after maybe 1 week, 2 weeks, ngenxa yokuthi kufuna vele i-infrastructure rehabilitation. Community layo kayibhadale izimali ngoba imali naleyi besides i-grant esikhuluma ngayo yimali ofanele siyithole ebantwini, sikwanise ukuyenza konke khonokho efanele sikwenze njengedorobha.
Leyo balaleli bekuyingxoxolo nkosikazi Nesisa Mpofu obona ngokwethulwa kwembiko kukhansili yedolobho lakoBulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu ke Sithandekile Mhlanga. Okwamanje silejaha elidala uChris Gande kuhlelo liphuma le ndaba lishona le ndaba.
Lingali tshona njani zulukandaba mthokazi omuhle olamukela kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo Chris G Victor. Lamhlanje sixoxa lo Chris G Victor, umhlabeleli osakhulayo. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ah, kakhulu. Umhlabela ngaqala 2010 but ukurekhoda ngazoqala ngo-2014.
Kahle kahle kuyini ukwayenza ukuthi uqalise ezokucula lezi?
Ya, uma ngathi ngiyathanda ukucula ngesikhathi ngisahamba ukuyalisa inkomo, so ngithinta inkomo kanaphana ngangisizwa ngihlabela ngifuna ngithinta ukuthi lami
Ani nyayenza kulu woku uyenza eyibhindi kothiwa yikeja mbhindi ekhaya saka yayingikhaza lami ngaba lesifo ukuthi ngihlabele nami.
Manje wena kahle kahle kuyinokwenzayo ukuhlabela kuphela kumbe kukhona yini okunye okuculayo okufana lamakatata?
Ya mina ngibese kakhulu ekuhlabeleni but sengifunda la ukuthi ngitshaya amakatari but kakhulu i-bass guitar ye ngiyithandayo saye
siyabona ukuthi usuke wacula labanye abaculi ungasitshela ukuthi ngobani osuhlabele labo.
Ngike ngahlabela lo Mamsi oweZambia, lo Tommy D oweZambia, lapha eZimbabwe kangeza lo Gifty Amuntu.
Uyabucabangene uze uzilobe lezi ngoma?
Ya uwenzakalayo uma ngihamba endaweni enhlala kuyo ngiyabe ngibona kusizakala kumbe ngingakuvakatshela endlini yakho ngingabona ukuthi uphila njani lo mfazi wakho unokuyana lami kuyangenza ukuthi ingoma zibe zibuya kwayo okuyenzakalayo endaweni esihlala kuyo khona loku ngisithola kona ingoma yethu khonapho.
Wena uhlabela ngendimi ezithiyeneyo kuyini okubangela ukuthi uhlabele ngendimi ezithiyeneyo njalo ngeyiphi indimi obona ithandwa nguZulu?
Ya ngihlabela ngendimi ezithiyeneyo nxa ukuthi ngabona ukuthi ngathi ngibe best kunzokuhlabela ngesiNdebele kuphela wara amashona awubaye funa ukuzwa so ngiyahlanganisa ngihlabele ishona ngihlabele isinyanda ngihlabele isinandi ngihlabele isifunga ngihlanganisa indawo ngihlanganisa isikhiwa ngihlanganisa sokuthi wonke umuntu abe lesikhathi sokulalela iy'ngoma zami.
Usulamadlalade amangaki?
Ya okwakathesi lamadlalade amabili.
Sizwa kuthiwa kusukwana ezilandelayo uzaba usethula elinye idlalade lakho elitsha, ungasitshela nje ngamafitshane ngedlalade lelo?
Ngiyabe ngisethula leli albhamu mhlaka 13 October ewange. Iyo albhamu leli ngalibhala ngenhliziyo ethanda kwezinto ezenzakalayo ezindlini. Ngiyathola ukuthi ngitshene lo mfazi wake umuntu uyatshiya umfazi wake abantwana sebe siyadibika ngale yena lawo sekumele ubhadale i-maintenance ukuthi abantu abako bakwanise ukuthi baphumelele empilweni bakwanise ukufunda. So khona kuyana kuyake kungibamba mina njengosakhulayo kuyakuthi so lami empilweni kuzayenzakala ukuthi ngizathatha umfazi ngithiye ngithathe umuntu. Sekuba ngahlabela i-albhamu leyi ithiwa i-Life Yand engiyilontshayo mhlaka 13.
Akusitshela ukuthi abantu bakhangeleleni mhlaka 13 lapho ozabe ukhona usethula leli dlalala?
Ya abantu bakhangelele izinto ezintsha ozi bafuna futhi hayi sifuna i-albhamu lakho elizadlula leliyalo lenzayo elilengoma ethiwa uhange ehluphayo. So sifuna into ezinhle ezizosijabulisa kakhulu. So yiko khona lokho.
Hayi kulungile, ungavalelisa abalaleli labalandeli bakho.
Hayi thandi ngibonga lonke elilalelayo lonke elithanda umculo wami. Hayi ngiyalithanda inkosi ibe lani.
Lo ke ngumculi osakhulayo uChris G Victor ebesixoxelayo kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba. Igama lami nguChris Gande lilala.
Yes, sawubona kakhulu ke Chris Gande, kodwa ke singakehlukani sike sibalabale kunyeke okufitshane. Namhla kulo mgosi wokunanza abantu beZimbabwe abahlala kwale Melika abenza imisebenzi etshiyeneyo. Umgosi lo waziwa ngokuthi yiZim Achievers Awards. Intathelezi lapha eStudio 7 uMavelas Mhlanganya uye ngomunye wabakhethwe ngabantu ngemisebenzi yokudabha izindaba. Singakehlukani wothi siboneke ebezigokela namhlanje. Kwenziwa isikhumbuzo sesizalwane seZimbabwe esadutshulwa ngamasoja kusanda kwenziwa ukhetho lonyaka. Abathenga bethengisa impahla emigoqweni bathi bathole amagabha avuzayo. Lezi izalwane seZimbabwe ezihlala kwele Botswana sezidlela evalweni. Siluqhubake lapha-ke uhlelo lwethu lamhlanje olivalisa ngenjabulo ngoGibbs Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.